Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseli mthwakazi ngolwesine mhla ka 27 kumfumfu 2022 igama nguntungamili nkumo nanzi ezihamba phambili
ayisikho ukuthi izimoto ukuthiwa zingene okungekho emthethweni eZimbabwe. So uspokesperson wemapholisa uyabhuqa sitsho njalo and bayayisa.
Intathelizindaba edume ngokwenza amafilimu eGugurahundi uZenzele Ndebele uthi ngamanga ukuthi ubotshiwe esetheswa icala lokutholakala elezimota ezantshontshwa kwele South Africa.
Uma ubana lelisinto bexoxa nabantu babona sangxoxo nje imessage nje esekwintawo kodwa banakho khona ukuthi kunansi simangalezwa kuthiwa kungahlaselwa lapha ecantini.
Uhulumende weSouth Africa uthi ingatsha zakhe ezibona ngezomvikela zisebenza gadalala ukuze zivikele uZulu kulandela isixwayiso seMelika esokuthi amalwecatsha adlulise amalawulo alakho ukuhlasela esantini ngempelasonto. Iyaphambili imikhankaso yogetho lwamalunga ePhalamende oluza kwenziwa eMelika ngenyanga ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intathelizindaba edume ngokuqoqa amafilimu aveza uchuku lweGugurahundi uZenzele Ndebele uya kulandula ukuthi ubotshiwe izolo esetheswa icala lokutholakala elezimota ezicatshangelwa ukuthi zantshontshwa kwele South Africa. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponyathi nguye owethule umbiko lo esithi uNdebele ubotshwe ndawonye lomunye umsolwa uHelfa Nkomo. Unyathi uthe ababili laba behluleke ukuveza amaphepha akhomba ukuba lezo mota ezivalisa iToyota Fortuner leToyota Raider bazingenisa njani elizweni. Kodwa eloba enkundleni yeTwitter uNdebele uthela wangamanga aluhlaza ngoba kabazange babotshwe kanti njalo uthe akusilo qiniso ukuthi izimoto zatshontshwa. UNdebele uthe iqiniso ikuthi bayahlukuluzwa njengohulumende phezu kombukiso weGugurahundi abawuqhubayo kobulawayo. Lokhu kugcizelelwe ligqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole.
Istatement samapholisa somngcolisa uZenzele nomnye wakhe esithi malicious. Amapholisa afika kulontshwa into yeGugurahundi ekuqaliseni besithi bale information yokuthi kulezimota ezatshontshwa eSouth Africa zaliswe eZimbabwe. Imota lezo azitshontshwanga eSouth Africa. Wona amapolisa ekuseni akonfirmile after an investigation ukuthi imota lezo zasuka eSouth Africa zabuya eZimbabwe ngama-TIP. Kwasho imota ezitshontshiweyo. And imota zonezo ayisikho ukuthi zimota okuthiwa zingene okungekho emthethweni eZimbabwe. So uspokesperson wemapholisa uyabhuqa xa esitsho njalo and uyayangisa ngoba wona amapholisa yiwo abaklinile.
Lithe selikuzwile ukuthi ababili laba kuthiwa babotshiwe kumbe bayadingwa laya emapholiseni lifike lathini kuwo njalo wona atheni la?
Sihambile emapholiseni sesibone i-tweet eka-spokesperson wamapholisa. Safika sabuza ukuthi sisekuseni indaba leyo kuyakhulunywa kwatholakala ukuthi imota lezi kayisizo moto ukuthiwa zitshontshiwe. Kathesi uspokesperson sephala emini ukuthi uZenzele usebotshiwe kotshela zona ezimota amapholisa abokulawa afika athi hayi azizwe ukuthi okuyendaba yonaleyo. So siphendukile futhi sesisemapholiseni. So it is not true.
Gqweta uthi ukuthi kabazange babotshwe ozenzele ngitsho usikhulumeli samapolisi ukuthethe ngabi pho.
Usikhulumeli wamapolisi azikwazi ukuthi kuthethe kabi. Njalo okusidanisayo ukuthi isikhulumeli samapolisi akumele ukuthi nxa sisithi sifaka into kuTwitter kumele kube yinto esiyiverifayileyo. Laba bantu abazange babotshwe, laba bantu ababotshwana. Imota lezo abazikhuluma ngazo asizomota endlamacala.
Udaba lwegugurawundi lolu ilontshi okhuluma ngayo kayizange iphazanyiswe yini ngamapolisa?
Well, sabona nje sokungani sokulama skimishes sokutshayiswa ntambama. Kodwa during the launch period amapolisa asangaphazamisa. Kwakunamapolisa amaningi okudlula abantu ababebuye kulontshi. So imota lezo ngabe vele zadlamacala wayeza botshwa khonapho khonapho. They knew ukuthi imota lezi because I'm saying ukuthi amapolisa kolu bangabona imota kufuze baqale bayayidingisisa bengakabuyi kuzobopha umuntu. So ngabe bawenze umsebenzi ngendlela okwakumele wenzwe ngayo kwakumele ukuthi badingisise es bengakabuyi bezokhuluma. So here we know ukuthi it's not about imota lezi, we know ukuthi it's about igugurawundi launch ngoba yikho okwakhangisela khona.
Ngezinye indlela uthi amapolisa kakuthakazelela okwenziwa nguzenzele ngodaba lwegugurawundi.
Esithuthini siyakubona lokho kuvele kunje ngoba kunjalo.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqweta elimela intathelizindaba uzenzele Ndebele lomunye wakhe uHelfa Nkomo. Kusenjalo abalwela amalungelo oluntu kanye labenhlanganiso ezizimeleyo baphakathi kokucubungula udaba lwegugurawundi emhlanganweni oqhutshelwa kobulawayo owe-Asake Film Festival ngenjongo yokuphuma lezinqumo ezingaphathisa abathintwa ilumbhuqaswe. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo munye wabaphatheke kulumhlangano ongumqondisi wenhlanganiso yeibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okucacayo ukuthi udaba lwegugurawundi okwenziwa zinduna ayisikho kulolongisisa kodwa yiprocess eyokuzama ukulungisa ngoba udaba lwegugurawundi it's just a complex indaba enezinto eziningi-ningi ongaza ukuthi ngoba iprocess yama-chiefs ingavuka ilungisile. Hayi, iyancedisa nje ukuthi abantu bexoxisane ngalo udaba, abantu befor i-documentation lani kodwa kuningi sibili ngoba kunengantu abakukhangeleleyo okungathiwa hhayi uma kwenziwe so indaba leyabe isilungiswe ngayo okuyikuthi lokhu kukhatshana ukuthi kufike kuyo. Bathintela ngendaba yemiglensi ukubana izinkokheli zemiglensi kazikho involved. Khonokhu ukuthi imiglensi ayikho involved kunikeza abanye abantu ama-doubts okuthi iprocess yangikhona uma kuyikuthi abantu bonke baba-affected but kula abanye asebethiwa ngaphandle kuthona. Kusibwa kube lento eziningi-ningi eziba yimbuzo lani kodwa mbona ngazathi bonke abantu bacina bevumelana ukuthi yi-starting point.
Kuya ke kube le nsolo yokuthi inhlanganiso ezizimeleyo mhlawumbe zifuna ukuthi udaba lolu lwegugurawundi ludonse lungagqitshwa ukwenzela ukuthi zibe lo msebenzi wokwenza njengoba sibona ukuthi uhulumende laye usanda ukuthi kule mzamo yakhe asenze ngalolu daba.
Sezizimele zodwa azisoli uhulumende nje ziyatsho okungaqondanga lokuthi ngabe kwenziwa njani. Ikaningi-ningi ungakhangela kazisoli kuphela ziyatsho ukuthi hayi kuphambaniseka lapha ngabe kuthiwa kanje. Njalo kungayisizo inhlanganiso ezizimeleyo zonezi zidubeka zinjalo ngoba kaningi-ningi ngohulumende lokuhambe sithi abantu abakhuluma ngokuthi kwawonakala bakhulunyiswa ukuthi bale funding. Kodwa ungakhangela abantu abala funding abantu bayadubeka kodwa ngenxa yokuthi bayakwazi ukuthi daily baphila empilweni ebuhlungu kule qhubu elilokhu lingakalungiswa. Yikho bathola belokhu bekhuluma ngokuthi akulungisa udaba lombhoqaso. Sibe siyingxenye yabantu odaba esemhlanganweni odubizwe yi-National Criminal Justice layo ode kukhuluma kakhulu ngodaba lombhoqazo ikhangele kakhulu entweni zememoralization. Silibhethu besiyingxenye yabantu odabe senza i-presentation. Ngemva kokusuka lapho sihambe safika eGadade sisiyakhangela iplakhi esegadade indala kodwa iplaki yangkhona ikhuluma ngempi eyaba khona phakathi kwamaNdebele labelongo. It's a detailed plaque, but iplaki langkhona besizama ukuqathanisa amaplaki abekwayo izinhlanganiso lezigaba izikhumbula abantu abafa ngombhoqazwe vis-a-vis amaplaki abekwayo ngabelungu ekhuluma ngempi eyaba khona phakathi kwabelungu lamaNdebele. Uthi amaplaki abelungu amile lanamhlanje, kodwa amaplaki abekwayo kathesi ayadilizwa. So ngenye yezinto dasikhangela ukuthi kungabe kusichoni, njengoba sisikhathini sokuthi kududaba lombhoqazwe kabantu abakhulume ngalo bekhululekile, ngoba abantu bakhuluma ngalo different.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Uhulumende wakwele South Africa uthi ingatsha zakhe ezibona ngezomvikela zisebenza gadalala ukuze zivikele uZulu kulandela isixwayiso seMelika esokuthi kulamalwecantsha adlulise amalawulo alakho ukuhlasela edolobheni leSantini ngempelasonto. Uhulumende uthe ingatsha lezi zibheke umumo ngesolokhosi. Kusixwayiso saso, isigodlo seMelika kwele South Africa sithe amalwecatsha la aqoqa ukuhlasela lapho okulabantu abaningi khona. iNews 24 ibika ukuba kulombuthano omkhulu oqoqwa ngabathandana bebulili bunye eSantini ngempelasonto. Sibuze isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwanazi, ukuthi abantu bathini ngalolu daba.
Abantu sibabona lapha ku-social media bexoxa beqinishota leyo message, bayababaza nje ukuthi hawu isigigaba mpela, kanti sekutheni uzahlaselwa. Kodwa ngabananzelela nje kuyingxoxo nje, asibaboni bethithibele kumbe sibezwe sebengathi bangabantu abayithukileyo, bangabantu nje abamangeleyo ukuthi kanti kunento enjalo vele ekhulunywa ngayo.
Akula yini abaxwayisayo ukuthi mhlawumbe kungaba liphutha ukuthi abantu bakutshaye indiva lokho?
Khona kungaba liphutha ukuthi abantu bakutshaye indiva kunesixwayiso esinjalo, kodwa-ke mhlawumbe ngabe abantu bakuzwa ngohlangothi lwase-South Africa kwezokuphepha, maybe bebengakuthatha ngalokho kutatazela ukuthi sebekuzwa kuvelela ngapha. Ma ubalalelisisa bexoxa labantu bakubona sangxoxo nje i-message nje sekuyitshaya, kodwa banakho khona ukuthi nansi simangalezwa kuthiwa kungahlaselwa lapha eSantini. Kodwa-ke ma ususithi uyadingisisa, akula mpimbi ngengadingisisa ukuhlala imcimbi bani vele around iSantini eyazakalayo. Hhayi, akuzange kwaba nabantu abakhuluma ngemicimbi engathi ten, kodwa phela imicimbi iningi nezindawo ezigcwala abantu lapha kuboSantini and areas ziningi lase-Joburg, but akula muntu okhanya ethi. Abanye baze bakwenza ukuhlaya mpela ku-social media bathi hhayi, kusho ukuthi uma kuthiwa kusesantini wena kukhululeka hambe esantini futhi ziyakhipha, bakutshaya indiva nje. Yebo, khona kumele ngabe bakuthatha serious, but okunye singakuphinda ukucabanga ukuthi ngabe kuvelela kuyisixwayiso esivela ku-South African Security Services, mhlawumbe ngabe abantu bakuthethe ngokwethuka, maybe ngenxa ukuthi kunegama elithi America bakuthathela khatshana. Asazi-ke lapho ukuthi kungani ngathi abathithibalanga nje, kodwa-ke hhayi, yiyo-ke indlela abantu abaresponda ngayo. Kodwa sibezwa beku-social media esivame ukubakhontakta nje sibuzabuza lapha emapoliseni bathi hayi, into lezi ezinjalo zihlala zikhona ezama-security threat, obviously security services South Africa would have it under control uma betsho bona.
iSantini Mkhwanazi indawo le esingathi ilama western interest kakhulu, amabhanga ama-restaurant, indawo ezigcwala abelungu abavela phandle kwelizwe. Abantu abamnyama labo bagcwele yini kuleyo ndawo? Bayatholakala benyakazela lasemamolwini lapho?
Hayi, kudivadivene eSantini. Yebo, phela vele abavela kwezinye indawo, kakhulu ngaphandle kwelizwe ngenye yezindawo ezikhethekileyo mpela ukuthi uma umuntu esuka lapha yakhona enye indawo ezivalwayo uma usejohannesburg isantini kodwa babaningi abantu abamnyama futhi nezisebenzi nje imajorithi yazo ngabantu abamnyama okutsho khona ukuthi uma umuntu engakwenza ahlasele mpela esantini uyabe sesilwa nezisebenzi uyabe sesilwa lo mphakathi wase-South Africa uyabe silwa nabo abantu abamnyama.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi kulowesilisa obegqoke iyunifomu yamasotsha odutshulwe walimala esigodlweni sakwele Russia eHarare izolo ngemva kokuzama ukuthathela unogada obelinde kulesi sigodlo umbhobho wakhe. Umsolwa uthwalelwe esibhedlela. INews Day ithi ibandla leZANU-PF selithumele amalunga alo emajele ukuyathengisela abasebenza kulolu gatsha amakhadi alo ukuze babe ngamalunga lanxa nje umthetho ungakuvumi. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salubonani ku Studio 7 okhulumayo ngu Jay Moyo. Ngajabula li audio mayengafundo. Yebo siyezwa abantu abane abanengi bayakhuluma ukuthi ama sanction akhutshwe eZimbabwe. Kulabo abantu abafakelwayo beZANU-PF but sibona still lokho behlukumeza abantu bayachaywa okwenzakele ensiza beqanyulwa abantu akulalutho akulamuntu obotshweyo abantu beZANU-PF balesibhamu so abayekele kunjalo ivele silwiseni ukuthi iphume kuphele embusweni kungene inye kawani lokhu ukuthi sitshone sikhalele ukuthi bekhiphe ama-sanction ayi angakhutshwa ahlale njalo.
Sayibonani dinjani mina ngimusihle Kimbali Khumalo ophuma eNathisa eMatopo ngifunda eWaitota High School ngiform 4 bengicela ukubuza ukuba amaphepha esokuthwa alikhile sizaphinda siwabhale futhi kumbe kuzenziwa njani.
Ku Studio 7 salibonani linjani basasazi labalaleli be Studio 7 umhlaba wonke jikelele siyabonga ukusathulela izindaba ezimnandi eziphathelane lelizwe lakithi laseZimbabwe. Nikhuluma lomlilo ophuma lapho wanyamalela khona lobhengula esikhosini phela. Mina ngizothanda ukuphawula ngezinto ezintathu or ezimpili mayelana ngelizwe lakithi. Ngithanda ukuphawula ngabafundisi asebengenile endaweni zepolitiki. Kanti i-oyili lamanzi kuhlangana njani? Ipolitiki le-Christianity ihlangana njani? Yini okwabo kwabaletha emhlabeni ukuthi bakwenze ukuthi bashumayele ilizwe likaNkulunkulu? Abakholwayo babhaphathizwe egameni likayise lelendodana, kodwa manje sesibabona sebebhizi ngepolitiki, yibo sebehamba phambili. Sikhuluma nje namhlanje nje bebekhankasela ukuthi izijeziso zenotho aziphele. Khona omunye ubhishophu lapho abathi Ngunyoni naye wayekhuluma ekhulumela ibandleli busayo. Yikho engithi bangena kuphi, ngoba i-oyili lamanzi akuhlangani, abaphumi ezintweni zepolitiki. I think kulensuku ezidlulile abakhona abanye abafundisi abake baboshwa kodwa bathula bathi tu wanganakwenzakala ngalutho. Namhlanje sokubo yibo abafundisi osebe babeka phambili, kuyisimanga lokho. Phinde futhi mangazwe i-statement esiphumileyo ukuthi kufanele wonke umuntu angene ezitaradeni labantwana besikolo. Abantwana besikolo bangena kuphi kupolitiki?
Njani bantu abasijusi ivenani nachanye aphila bantu. nami ngithi ngiyambonise la ngibonise laba abantu bayasisi bantu bakasisi lo bani ngawina kuza nophi iliwina lapha ama election kaneya next year angeke lilibuse lelo lizwe lelo angeke yini into eyenza ukuthi uchamisa ethi khona uthumela amazwi enduduzo umnakwakwa ngengane yakhe leshonile kuyikuthi yena uyisitha nga uhlukumeza ama-supporters e-CCC ngeke lapho likhohle liphinde nxa litshele ukuthi khona i-CCC isazophatha iZimbabwe angeke into engekuyenzeke le kuzofana nje lo 2008 or 2009 la ngesikhathi esikathangirayo ikhohle liphinde ngeke bafethi i-CCC liphathe lelo lizwe lelo laba bathi lizwe linqunywe ngamana linqunywe once ngoba yinto ekulokha iyakulokha lasezulwini leyo nto ilizwe leZimbabwe ngokuhamba kwesikhathi lizonqunywa ya ngisapoti iphathi mina kodwa-ke laba abaselandana le-CCC nikhohlwe liphinde into elingeke lize liyibona kodwa lilibusa ilizwe leZimbabwe ngithi nami ngishiye lapho umbonge kuleyo ndawo.
Salibonani, salibonani, salibonani bathwakaza bahle. Ngiyalibingelela lonke kundawo esihle. Ngithi phambili, phambili nge-MRP. Noma kabayithandi, noma bayayithanda. MRP phambili. Kuni bantu be-CCC. Nxa ungumthwakazi usahamba le-CCC, uyadlala. Thweli donke ebolileyo. I-CCC le-ZANU PF yinto eyi-1. Noma bona bengehlulekana ngoba bedonselana amandla. Kodwa ingqondo abanayo xa bekhangele umuntu wakomthwakazi nxa bekhangele umuntu wasesiNdebeleni iyafana, bamthandi bonke. Kwayena lo mfana wena olihlanyisayo lo lokhu ehambe litshayisa abanye baqanyulwa izandla ngenxa yakhe lo mfana othiwa nguChamisa lo. Lazibonele silo lothokozane yonke into ayenzayo namhlanje ekhangela lo mfana athiwa nguSikhala. Ye ukuthi Sikhala khona vele sifane nakula muntu othiwa nguSikhala, ayikubona bemvalele kabuhlungu kangaka. Bamvalela lona leli gama lakhe yena lwanu uSikhala ukuthi S-I-K-H-A-L-A. Akula gama elinjalo lesifane ngowesiNdebeleni lo mfana. Cha akazi lutho, ngabe kuthiwa yena nje uyabuya ngapha emaNdebeleni.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abezomvikela kwele-Sudan badubule babulala umuntu oyedwa izolo ngesikhathi inkulungwane lenkulungwane zitshengisela kulelo lizwe zisola umbuso webutho. I-AFP ithi ugatsha lwe-Coast Guard kwele-Italy luhlenge iziphepheli eziyinkulungwane 1000 olwandle lwe-Mediterranean ebezilubhekise ezwekazi lase-Europe. Siziphethe ngodaba lwe-Melika. Amabandla abalisa elibusayo elama-Democrats kanye leliphikisayo elama-Republicans aya phambili ngemikhankaso yokudinga usekelo phambilini kokhetho lwamalunga ePhalamende laweSenate olwama-midterm elections oluzaqhutshwa mhla ka-8 ngenyanga ezayo. Abanye bathi ibandla lama-Democrats lilakho ukulahlekelwa izihlalo eziningi kumadale womabili. Kepha abanye bathi akwaziwa okuyawela kona induku loxakuxaku. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Into ekhona ngama-elections lawa or ukhetho lwama-midterms nganthiwa hhayi kuseku-tricky. Ngokuqala ngabo-June khonapho kususela ngabo June sesifika ngesikhathi zabo August September ama Democrats abekhangelelwa ngathiwa abezabusa isihlalo ezingathiwa zi 7 but ikathesi ngendaba ye inflation ukukhwela kwezinto emagrosa le petro le nhlala kahle nje ngathiwa sikhweli lephezulu inflation iku 9% okwathesi so wonke ona lawa ama parameters ngathiwa ayakhombela ukuthi election lay is going to be decisive. Abanye bathi it's the most decisive election since the Civil War in 1861 to 1865. Ngoba into esibonayo kathesi sibona ukuthi iRepublican Party ngathiwa isidabuka ngokwayo ngoba kule pro Trump le pro Republicans. But abaningi bangkhona ngathiwa bayasaba ukusukuma bekhuluma iqiniso ukuthi iparty le ayisoya kaTrump. So sesifaka wonke lawa ama observations yabona ukuthi ama Democrats ebese recover ngoba baphasa ama bills amabili eyayithwa hi Inflation Reduction Act lamanye ama bills ukuthi bancedise abantu ngendaba ezithize ezakathese ezibuhlungu. Sabona futhi ukuthi baphasa ama bills I think it was a presidential decree ukuthi abantu abahola less than 125,000 or 400,000 bakwanise ukubhadalelwa izikweleti zemali yesikolo ababehambe khona. Izimali zona lezo ngathiwa zazizacitshwa. Kathesi asiboni kahle ukuthi kuzaphuma kanjani ngoba ama-Republicans akhanya ngathiwa they are pushing izinto ezimbili. In inflation yona lay le crime obutsotsi obuyenzakalayo everywhere ngoba khanya ngathiwa there is recklessness of law and order so yinto egijima ngayo ngama Republicans lapha ama Democrats bakhuluma ngendaba zema drugs lani lezidakamizwa eziningi so ama Republicans bathi bona njoba bona bengafuna ukuvala ama border eMexico ikho okuyenza ukube lezidakamizi eziningi ezitradeni
ePennsylvania kulomncintiswano obalulekileyo phakathi kuka Dr. Oz oyebandla lama Republicans lo Fetterman oyebandla lama Democrats yena oke wachaywa istroke babe le debate kuthangi ababili laba kwavela ukuthi uFetterman akasili kuhle ngoba elokhu engenelisa ukukhuluma kuhle lokho ubona kungamphazamisa yini abantu becine bevotela uDr. Oz ngoba bengasuthiseki ngempila kahle yakhe
uFetterman was leading by 10 points but siyabona ukuthi kathesi usala nge 2 points mina ngibona ukuthi it doesn't matter ukuthi uFetterman ubegula kanjani and then we are seeing impressive recovery ngoba ama stroke near fatal stroke are no joke siyabona ukuthi ayalimaza ukuthi ungakwansi lokukhuluma but yena wazama ngokwakhe even if it was difficult so abantu kathesi mbona ngantha bagijima ngama policies e party yabo rather than ukuthi mbano khona in the office so ngibona ama races angkhona asiba close and I kunzima ukuthi sikhulume ukuthi ngoba noza ngqoba khona apho
umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe ebezihamba phambili intathelizindaba edume ngokwenza amafilimu eGugurawundi uzenzele Ndebele uthi ngamanga ukuthi ubotshiwe esetheswa icala lokutholakala elezimota ezantshontshwa kwele South Africa. Uhulumende wele South Africa uthi ingatsha zakhe ezibona ngezomvikela zisebenza katalala ukuze zivikele abantu kulandela isixwayiso seMelika esokuthi kulamalwe cacha adlulise amalawulo aqoqa ukuhlasela esantini ngempela sonto. Iya pambili imikankaso yoketho lwamalunga ephalamende oluza kwenziwa ngenyanga ezayo eMelika. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa half past 7 na yimi untungamili nkomo.